Yes, angiyikuphatheka ukumela ukhetho lwabomongameli ezweni leZimbabwe. Sinanzelela ukuthi umthwakazi Republic Party ikhankasela ukukhulula imathebelelweni demigliyanzi esingakuthi ngumthwakazi. Kungakho-ke inhlelo zethu siphakathi kwamaprovinsi amane agoqela imathebelelweni South, iBulawayo, imathebelelweni North leMigliyanzi. Kusitsho ukuthi iboundary yethu ngumnyathi River eKhwekhwe khonaphana esifuna iboda yethu. Kungokunjalo ke ngingeke ngingenele ukhetho lweZimbabwe ngoba lokhu kuyabe olwama-president, ngoba lokhu kuyabe sokuphikisana nalokhu esikukhangeleleyo. Njalo ke kanti ngakwelinye icele abantu ibo abazatsho lapho nxa bengathi kule ndawo abazabona ngani kufanele ukuthi ngikonteste ngibamele, kungakhathalekile ukuthi kuma-council elections kukuma-parliamentary elections. Kodwa-ke engingakutsho ukuthi thina sizihlupha kakhulu ngendawo lezi ezine.
Umkhankaso wenu uhamba njani, kakhulu njengoba sesizwa kuthiwa abantu besigaba seMandebeleni ababhalisele ukuthi bavote balutshwana kakhulu? Njengebandla linali kuthatha njani khona lokho ukungabhalisi kwabantu kukhetho?
Umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu babugande. Uzananzelela ukuthi izikhathi eziningi sihlezi sinika ama-updates ngenhlelo zethu esilazo ezabelweni kakhulu emakhaya. Kuviki nje elipheleleyo i-team yethu eMathebeleni North ibisenkayi laseLupane, kwathi kusukisela ngoMvulo kuzofika izolo. I-team yethu eMasouth ibisebulilima East leBulilima West. I-team yethu iseCholocho North leCholocho South. Kanti ku-weekend yona le esiyilandayo i-team yethu enye iyabiseGwanda North. Siyabizwa-ke indawo zonke, sesibizwe kuboBhinga wanke Bedbridge, abantu sebesifuna. Njalo abantu bayazikhulumela ukuthi hayi, ngokwakuqala lokhu kuthola ibandla elinjengelethu elemthwakazi Republic Party elimele ngempela izifiso zabantu, lentando yabantu. Bathi bakhathele ngeZANU-PF, bakhathele nge-MDC, bakhathele ngamabandla azobamela ehlale ezobaqila evela khona leHarare. Njalo bathi imthwakazi Republic Party bayayibonga ngoba ikhuluma iqiniso, njalo ikhuluma kanye okuzinhlupho zabantu bakomthwakazi. Bayakuveza kakhulu abadala ukuthi into yona leyi esesimi phezu kwayo eyokukhulula umthwakazi kweleZimbabwe indaba okwakumele ilungiswe eLancaster, lapho abelungu ababenikeze khona ubaba uJoshua Nkomo ithuba lokuthi kathathe iMathebeleland labana lawo bethathe iMashonaland, okuyinto eyaliwa ngubaba uJoshua Nkomo ezitshela ukuthi wayezoyibusa iZimbabwe. Bayatsho futhi ukuthi kube ubaba uJoshua Nkomo walalela uChief Khaisa Ndiweni, kube iMathebeleland ayizange ingene enkingeni zonke ephakathi nakwazo. Kungakho-ke bathi hayi, siyona impendulo yezinhlupheko zabo. Njalo bayasijabulela kakhulu. Okusijabulisa kakhulu ukuthi ibandla lethu lijoyina kakhulu ngabantu abatsha abasakhulayo, njalo abakhulumayo ukuthi abakaze bavote kweleZimbabwe ngenxa yokunanzelela ukuthi bekungela bandla abangalivotela. Kodwa-ke njengoba imthwakazi zePublic Party sifikile, bathi bazoyavota.